Okokuqala, wawonazona isisa kakhulu abantu bangaba abavotayo basibo bantu bakobulawayo babulawayo ngabantu bobuza ababuyayo bevele endaweni zabo bexoxa kwemali ngenxa yokuthi babeyenzele bengathandi ibandla lami elizalifeza. So babuya bazohlala lapha abaningibona bafikela amamaketi bafika babenta amarumu abakuyazi bathenga nezindlu ezidabhuzeka lapho kodwa balekebelizonde bazolani zobasifikela hhayi bhashele ekugqokileyo leli ayisile ngabeyagqoka lemdizi siyabo ngempela sithi hhayi siyakuthanda bantu ngenxa yephathi abasezisuke uvotele. Mina ngizokuthi aya into abanganazeleyokuthi bona intuthuko ayibuyi ngebhashi lephathi ayibuyi nganti intuthuko iyawona bona umuntu omkhelile ukuthi akumele uyahamba ayedimanda intuthuko njengakonokungakwenza mina hhayi bangithi bemibe ngephalamenti into ngokuqala ungane ziyaguquka lapho kobulawayo. Ngiyakhumbula ngingena mna ephalamenti sasingena kukhenza unit empilo kabana yayisehalala upele eparinyata kodwa lati isikhona isisebenza ngikhuma sokathethi even laba abakhula ngemkhuhlane eziso ama-kidney sebekhona ukwelatshwa mahara ezibhedlela zikompilo lawo ibhenji labana kuyini isinto esasiyenza siyibanga. Pho-ke wena ungathatha umuntu nje uvotele nje umuntu ngenxa yokuthi wena ngowebandla elithize afike ngalazi ngaleli athi bathi zwi ngubani ozayibuka intuthuko ngoba abantu imistiki abayenzayo intuthuko kayibizwa ngurhulumente just for knowe kumele kube lomuntu ozayikhulumela kufana nawe endlini yakho umntanalo kumengasakutshela ukuthi baba kufunakala imali e-trip yesikolo uzakuphembela empilo ethatha esikolo emelikhazi ukhipha imali awusozi kodwa nxa sekutshelile usungayidinga leyo mali umnike ahambe e-tripping bank.
Kodwa-ke nxa sikhangele isigaba semathebheleland south ibandla linye lona leli elezanu p f linqobile kakhulu kungakuhamba njani khona
yababona even bona ngabe emaphoyisaweni ungakhangela besemakhaya i-ZANU-PF ibidiliva izinto ezikhanya emakhaya anti abona i-ZANU-PF ingashiya abantu emakhaya ngale abantu into abakhangele yikulima ukufuna iy'nkomo zabo bephila impilo besiya phambi besebenzane i-ZANU-PF ingabanika abantu umhlaba njalo iyalandelela mnyaka nomnyaka isiyameka shure ukuthi kona iyawanika abantu inhlanyelo ama-fertilizer ama-diesel ukuthi belime benzekonke lokwana sokulexhumana agriculture futhi encedisayo. So umuntu lapho ezimabhekanazilayo uvota ngokukhanya ukuthi kona mine engufunayo engufisayo ngiyakuthola na. So nabana emakhaya into abayifunayo nabayifisayo bayayithola then kubose ukuya ngapha emadorobheni abantu bafisa nokufuna imisebenzi and abayitholi. So sibona ukuthi hhayi i-ZANU-PF yevelele i-industry nawuzasuke siyivoteni labo abe-MDC bahamba bekhuluma njalo besithi kona votelani thina sizalivulela ama-sectari lawa sizalivulela ama-industry lawa kodwa bavotela from 2000 kuze kube namhlanje abazange bevule ngitsho one sectari abavulanga ngitsho one industry. Into engiyaziyo abayenzayo bahamba bayemelika bacela ukuthi kona sifakane izijeziso ezibapho lapha wenzeti kona sikhiphe uhulumende lowo but izijeziso lezi sangibona bezingaafekthi u-former president uMkhabe bezingaba-afekthi wona ivino odelethi bamasakelayo bazazingaba-afekthi owazingethamisa bazingaba-afekthi u-current president esibaba uMnangagwa u-afektha uzulu ophansi nguyo ozwa ubuhlungu bezijeziso leziya. So nxa wena uthumela abantu izijeziso amele uthumela ilizwe lakho izijeziso besokuhlupheka abantu ungumkhokheli onjani.
Manje-ke nxa sikhangela elakusasa ubona ungani abantu bazagcina bephaphama na bekhangelwa umuntu ukuthi ngonjani simvotele kulokuthi bakhangele ibandla?
Ngisho isifiso sami ngilazo sona leso ukuthi khona one day labi abantu bezimbabwe baphaphama bavuleka amehlo nengqondo ukuthi le muntu hhayi yinto esizihlele muva sodwa ngokuphi ngufaka umuntu nje umuntu nje ongakazi ngendlela edlumisa ukuthi uyokhansela uzadependa nenxa sokuba endaweni ezama-reti nendaba zezindlu kakhoba kakwazi yena kanandle kabhatani ma-reti kanaobligation ililota nje ufaka ukuthi uzahamba uzawukhansela uyohlale emathembeni ekhanseleni laphana uriprezente izakhamuzi shuwashuwa kulento engaphuma bonapho ezizinto onasisipikin kumele sizikhangele sizibona ona sizibulala sodwa naso kudeteriorata umuntu onavelekana ipele ukuthi ona kumele ukuhambe njani kusuka napha kuyanga ngoba vele ingangazabe nakho khonokhwa. So wena usumfaka umethese umthwalo ukuthi ona hayi ukhangelela ama-rate ukhangelela izinto ezinjalo enza into yena angakazabe nazo akuna asingabe asiyindawo xa kunjani. So ke ilesifiso kakhulu bana ngabe one day abantu bazavuleka amehlo nengqondo bebona asikhangeleni umuntu izenzo zakhe bethu, ngoba abantu abanjengamakhansela labo MP abantu abamele besuke ezigabeni elihlala labo. So ngumuntu omaziyele ukuthi hayi lo unje so lo unje, hayi khona nxa sele bavotiswa fakile sekuqaluma ngumsindo futhi asikhulu naso ngamashota yeno kanti sibavotela bele beningavotile bevotela abashoakhona hati anti bele votile yikokeela abantu sebevota bevaleka mehlo bevaleka ingqondo befokuthi solongo sikhiphe izane iTF sifake i-NDC kanti sebekhala futhi.